Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 ku Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Nibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa athi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Ilitsenzi abantu besazi ukukhathwa before elections. So kuthi after that uba umuntu azakhe-continue ngama-policies akhe, abantu bazakhathwa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Chamisa wethule amazwi la namhla eWild City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leSizwe Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. UChamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
UChamisa uthe kulobandlululo olumangalisayo eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaThobana abalezikhundla ezingatsho lutho kurhulumente lakumakhampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
There are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time, we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuza lumsa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidla kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabeleland. This young leader is going to move Matabeleland forward.
Uthe kuzalungiswa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele sithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Nibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, Eliwel in barracks, amasoja ethu athi hayi umdala ngena mfana. Angazi ukuthi khonapho abantu abulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawabakaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa imigwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhononzi okubandla le-TRC laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labasazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekashure ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla le-ZANU-PF namhla beliqhuba imihlangano ethiyeni ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelwane ezithiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo semathelen north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 Ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli madraba kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ku-unit 7 and 8 kuqatshwa abantwana abaningi kakhulu ade besebenza lapha kakhulu edamu kathesilake gwayishangali kulabantwana abaningi abaqhatshiweyo kuma-mine ematinothi lesile mine enkulu eyi-1 ekorean eyayiqatshwa abantwana abaningi but kathesekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantle kapresident ukuthi weare open for business kulama companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi lokho obulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqasha ukuqashwa before elections so kusho ukuthi after that uba umnankagwe continua ngama-policies akhe abantu bazaqashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela nangakwa amakhansila labafisa ukungena kudalela eParliamente bekubandla leZANU PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imsebenzi yakhe iyamcampaign uyakwazi ukuthi izinto ezininga abantu abethenga ama groceries out of the country but kathesa ama groceries 90% of ama groceries ama basic commodities ungayenziwa khona pelizweni ukuthi umuntu yabe sekwezi iphosha lezokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi besamukele uhulumende but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalithumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-TRC lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yesitho 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
UZulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na ake sizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU-PF Central Committee
ngoba uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguquni leyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise ama-polling agents etshengeko
golide
wakabona ulojeni yabona kwakuwilliam gay kumbe kuwifin gay owakhuthi ibhora emi-right ecenter emi-right phambi kwegobhora ukuthi kwamele it was easier to score than to miss wakhutha yikho uzayenzwa kubaba uChamisa bamlotsha banuboni
bamlotsha
hayi uChamisa akwenza ukuthi akute egolide uChamisa lijaha uChamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile udo bahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uChamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sisabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuya ngethuso kwababa uChamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswagira laphana seselelo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina ngibona ngantu angaba le-state power sizathola nzima ngomkhokeli wenisure ngoba nxa umuntu ele-democracy
very perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest who are ready to take over sikhona ubithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senze njani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani babugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo uthi ngoba upresident hayi lapho lami izawuthi hayi ngisembona sibhatalaamhlabeni uyafanana
ukuza mvotela golide wena themba ukuthi ngemva kwababa uChamisa umamlotshwa ukhona vote uqinile golide ungesabi ngitsho nabantu bakho vele bayavota beqinile ukuthi umamlotshwa ukhona This is a war, and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future. You cannot tell me anything that is beside that.
Lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma akudale le-ZANU PF Central Committee. Siwangangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthuthuzi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lejumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uza kwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Bhatisa Nyathi, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavesa lesi sizwe esithi ngaNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisivele njengoba akukhonale kutshana lami ngiyisiphasizwana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi lwababalekela nake banazelela ngakuthi ukhumbula kuqakathekile kuyikuba bonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha babanyandi
ngaphandle kokusikhumbuzo esiqakathekileyo? Luyakhumbuza abantu ivunulo zabo ngolimi lwabo. Ngakho-ke uba ngumkhosi oyivuselelo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvusisela ukuzela ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo ama akhona yiso isintu yiso iNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxali abantu ukuthi liziqheza lapho elisila khona. Kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esinampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhlabe silo mnumzana Bhatisa Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo. Thank you.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethwela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2. Kufundeka kanje verse 1. Wase khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela, yabuka, yalalela, yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemqhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwangedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusala ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikole athi 2 plus 2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa, usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa uthulo thu kuyaphumana. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisiko ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele, sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu, akubonayo ngendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona, kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikholele uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathini lakusasa kweza bajasixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
ngilingelela umthokozi Sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikwele Botswana. Mina into engayigqugquzela ngokhetho selufikile olungasasela ngasukuzi ingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto. Yithi kumele sisume ngokuningi, siphakameni ngokuningi bafowethu kobhuti bami labosisi siyevota. Ngoba udube esibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona ezindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba esinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo nguHeloti wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicela ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhulela. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sibe siwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethele izindaba yethu ezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlale namuhla.
Iqembu le-Islanders linqobele iBlack Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Islanders lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosso lilemiklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elitshumi lathuba mune munye kuthi elihlezi endaweni yesibili elengeza iPlatinum Stars lona lilemiklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Triangle linqotshwe nge-3-1 ngele Manica Diamonds ngaseKipo. Iqembu le-Shesham litshaywe nge-2 kanye ngele-Dynamos ngase Bata kuthi iqembu lewange linqobele yada nge-3-1 ngase-Colliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe le-Spain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu le-Sweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni Nyathi owadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Nyathi uthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukele ngabuyela khona abafana lapho edlala khona e-East Rovers lapho. Labe mvukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi, hayi amanga mabi labe nkamba manga, hayi ibhora guys ayisaqina ngabakithi sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale udlala ibhola emchede njalo bengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa njalo number 11, ingu number 11 lapha ngaqhubha sibili kungayisiki ukuthi vele ngandihlanga ngenxele, hayi kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo. Ngacina ngena khonapho ngadlala sibili kwesikhathi, bacina ngitshintshwa ngena futhi ngangena ku-10 lowo wacina ethathwa nguMoses Moyo mna ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula wena langakusasela iBlaw Kellys ngadlala sawina Ngikodwa mina ngisegedi.
Unyathi udlale isikhathi eside kuqembu lebulawe Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa eLezimbabwe Saints kanye lele Highlanders.
Ukuze banithathe babe nilande emsebenzini. Inxane semsebenzini zabona bona be Saints, bona be Highlanders phandle futhi. Ngangisebenze radiator emthini. Babe nilanda khona ngali. Owaye nithatha kuqala ngosegedini ahlange ngihluthu namfaka emoteni. Hambelani. Akwayakwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje kwahhayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu. Hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile. Hhayi sehluka nale Zimbabwe Centre. Ichoro ngase ngithathwa ngusayilasi Ndlovu ngangena kwahilenda hayi ngaqhuba sibili kwahilenda sidlala la bafowethu la sebasithiyayo geridaka sesilola omajuto ayesekhona ngale.
Unyathi uthethe umhlala phansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Mina, kuno bongumam. Mina.
Ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Ndimande. Zananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimbalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona elitshe iTombstone yomculo wakobulawayo uCalvin Nhliziyo owasithiya ngomnyaka ka-2020. Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanye akobulawayo asixhasileyo kumcimbilwana hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu. So hhayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzeleyo yena umculo azange akasebenzele umuntu. So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu. Uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza. So uzananzela futhi ukuthi iflegi lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham. Hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule. So ngomnye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks. Ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Have a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest. Wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engenye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo. So hayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba
efadange ncane mkhanyelele ingane yami ngezelele imali yami cause I just wanna make a couple of billions.
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday. Again.
If you tap into the conversations I'm having with God daily, you'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people keep dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
Sawa nkulu ke mvuka ndimande singagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuthi sikhangele besilazo. Umnumzana nasenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli. Kodwa ibandla lezanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana emasemnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithemba uGibbs Dube ngilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.